lo baba ukhansilwe Ephraim Moyo usethwelenzi izolo imoto eziyitheni isihambe emzini wakhe ezezano zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani senyabeni lama-youth yenza idotudweni kama-pamphlets abantu ekhampeni abezano basenyabani primary school bayenze umhlangano uhlangano abayenzileyo le wazange kubikwe lasemapholiseni kodwa kathesi u-Ephraim sethwele nzima ulamapholisa bathi kuye kungani ehambe ezi-door-to-door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangaza ukuthi zanu-PF ngayisibone ukuthi siyehlulekile singena nge-violence and silobaba abade ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi yezanu ulanda ama-youth ethu omunye umfana wama-youth ethu umtshela ukuthi uzamtshisela endlini labomama ababili batshela ukuthi bona kungani be-support CCC bazabatshisela endlini so sithi thina ema-south konke lokho kasikwazi kusase ngalesi sikhathi seselefiye yokuthi abantu bakithi bebetshethi bashisele endlini sasicanda bakwenzile ngo-82-85 ngesikhathi se-ground bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu betshisa abantu betshisela abantu ezindlini abantu sicaba nto kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-south kungivusa ubuhlungu ukuze isikhathi samanje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla kulibandla elisemthethweni so thina njenge-CCC sithi budlangudlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi simemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni i-violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yikho sebeqala ke manje ukubana ba-timidate abantu so baba Gandhi sibuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselo muntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhulu zona amapholisa angathathi side amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libabikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanyathelo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho baba Gandhi ngizame ukukhuluma lamapholisa through ifoni kakhansi libayala basebenikeza ifoni womkhulu wabo abathi ngumuzi onguyo heda iplant ngamfonela ngamchaza umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulukuthi babopha labantu besayidududo barong amapholisa arong watsho futhi wathi yena bezwe kuthiwa ngale kulomhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina sezamadududo wazange sibe le public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa lakathesi bakhontina bakumeeting kanti babophi kodwa kathesi liwest isikhathi sei kati denti yetu.